I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakoBulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamachumi amabili kuleli dolobho kusukela mhlazilichumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Uma siqathanisa leHarare ngesikhathi esifanayo, abantu abangamachumi amahlanu lasifica mnemunye 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19, kodwa akula muntu osethe walahlekelwa ngumphefumulo. Izakhamizi zakoBulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 lababulawa yilo umkhuhlane loba nje abezempilakahle bengatsho isizathu esibambekayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo.
Njengabazali siyesabela ukuthi i-COVID izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili, ngoba abantwana laba abancane abase-primary vele ukuthi sithi bazayi-maintain i-social distance lokugqoka ama-mask kufana lokudlala. Asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili, siyesabela ukuthi i-COVID kungenzeka imemetheke ngamandla. Sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele nama-sanitizer wona lawo kawakho.
Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lo moyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo.
Ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi COVID imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini, ngoba siyananzelela ukuthi abantwana kule mthetho ekhitshiwe ukuthi kumele kwenziwe, akula ukuthi abantwana uzoyenza i-social distancing. Bahlala isikhathi eside bengabonani, ukusocializer wangikhona sokukuningi, bayabuthana bexoxa, abanye badlula egedini bengachekwa i-temperature, abanye abasoze bageza izandla. And futhi okunye sakunanzela ukuthi asiyo COVID kuphela, akula manzi, especially ngapha koBulawa izikolo isemalokithini akula manzi. Lokhu kuzagezwa njani izandla? Ezinye izikolo zidla ama-sanitizer.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. UDokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lumkhuhlane.
Usuqalile ukubulala abantu khonapha koBulawayo, siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe bantu sengozini. Umkhuhlane lo sumemetheka owesibili njalo ngathi siubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikamatha. Yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwenu, ligqoke ama-face mask, lihlanze izandla njalo. Lingahambi endaweni ukuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-churchi, kuma-wedding, lalapho abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals. Liyaxwayisa abantu bakithi.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwemibili 8610 asebetholakale belegciwane leli elizweni lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8040. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.